Uhulumende uthi yenelisi ukubhadala izisebenzi zakhe ngedola leMelika ukuyinsika yenkinga zakhe ezilokhu ziselekana mihla ngemihla. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi nxa uhulumende engavele abhadale izisebenzi zakhe ngedola leMelika, umnotho welizwe ovele ucuba uzahle uguqe ngamadolo. Ingcwethi ecubungula ezomnotho uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi okumangalisayo ukuthi umphathintambo uNcube wazisa ukuba imali isikhona esikhwameni sikahulumende kulandela ukufakwa komthelo we-2%.
Ye, bekumele ukuthi na esithi yena uhulumende esithi kala ma-US dollar ufanele abanikeze imali ehambelana lalokhu abakufunayo, ngoba nxa engasabanikanga khonokho bathi bona abayenelisike emsebenzini. Umthuli Ncube wathi yena esefake umthelo we-2% wathi na sokule budget in surplus, kanti imali yakhona kanti isetshenziswa nxa ingasabhadala izisebenzi. Uhulumende wethu vele unguhulumende owamanga kakhulu, iqiniso.
Umgoqi wenhlelo zebandla le-MDC koBulawayo uNkosazana Rita Ndlovu uthi sokusobala ukuthi uhulumende usehlulekile, njalo kuyabonakala ukuthi kalayo imali yakwamanye amazwe yokubhadala izisebenzi.
Okokuqala, ingabe sithi bangazake bawenelisi ukubabhadala ngemali eli yangaphandle kwelisi? Baqinisile ngani? Ngoba kabanayo leyo mali. And nxa ucabanga kuhle, imali yona le khona esetyulethayo eyama-US yona nama-rand yimali ezisebantwini, ayikhona imali evela kugovernment. Yimali vele esebantwini engaziwayo lokuthi ivela kubani. So bangathi bayababhadala ngemali yona le US dollar yabe iyimali kabantu, ngoba kakula uhulumende nje vele usebenzisa i-bond note kafuni ukuthi kube semthethweni ukuthi basebenzise either irandi kumbeni i-US dollar official. So uzathi kubhadale ngaleyo, babhadala ngaleyo mali bevele beyithatha ngayo.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu uthi kuyabonakala ukuthi uhulumende usethwele amagabha avuzayo, ngoba uyazama ukuvala la kodwa kuvuze laphayana.
Lapha sekunenkinga yeaingazingazingaziini balesindibeyelithi system ukuthi into yakhona ayisasebenzeki vele. So into sokudubuka nje izinto laphanalaphana bate ziveze ukuthi umzimba lo ongawubheka njengomzimba wezimbabwe ubambe umkhuhlane ongaselaphekile. So ngezindlelo sokubuya okungama uyakhumbula ma bekukhulunywa ngengculazi kuthiwa kunento kuthiwa ama-opportunities eduze lana adubukayo nje, ngoba vele into yonke seyiyonakele. So umuntu weZimbabwe osebenzayo uzicabangela yena le muli yakhe okuyasebenza. Why? Isizathu yukuthi uhulumende naye akabhekelanga apha, akakhangelelanga abantu, ukuzikhangelele yena namandla akho okufuze awasize.
Kodwa uNgwenya uthi okunye okungaba kubangela udubo olukhona yikuthi uhulumende uyachaphaza imali.
Nxa ilizwe lethu likhangelane lokhetho, ama-elections, uhulumende abebhizi ejika izimali zonke indawo, ejikela amasosha, amapholisa, izisebenzi zakhe, kuthengwa izimota zokukhankasa. Kanti kungani nxa abantwana besithi bona sebefuna imali abayisebenzelayo khona sokuzima okukuzima ukuthi udinga imali yakhona? Liqiniso, nxa ingaze izuzakale kumbe singathi iyazuzakala, kuza kuba le inflation, ngoba abathengisa izimpahla lokudla bayethi bekhweza labo izinto zabo. So singathi khona ngesikhiwa iyabe isiyi-wage push inflation.
Imizamo kahulumende eyokulungisisa lolu daba ikhanya isehlula. Nanku izisebenzi sithi azifuni kuhlala phansi zikhulumisane laye.